sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nanzelela ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yamagoqo. Khathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe kulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations lama-rights of abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe is a Kiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwele Melika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lePhasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwa ngamanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi themba ebantwini institution to obuyisa into ezibenge structured currencies lamanye ama-reforms ingabuya even ngaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingani izasebenza njani ixhumanele golidi?
Yabona silawo ama-gold coins kathesi emgabeni. Bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi abantu bese bethinta base baqalisa ukusebenzisa ama-gold coins. Kodwa uzama nganazela ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yama-gold coins. Khathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani. Kodwa nxa ingabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi khathesi okunye okuzamisayo ukuthi uhulumende usebenzisane amazimdollars kodwa yena ama-US dollar uma sezisizani njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena esithi sebenzisani ama-SIM dollars nxa selithenga anything else. Yikho okunye kuzoyenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency, i-structured currency system le ingasebenzi.
Nga umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board, i-currency board.
Angazi ukuthi uhulumende uzawathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency kodwa sokumele kube nabantu esibili ungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency kumele isebenze labo balalele kube nama-checks and balances kodwa i-board composition yangkhona i-suspicious siyabe ingathi
lo mnumzana Matsimba kutshelwa ingcwethi yecubungula ezo notho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eLizimbabwe Ezekiel Guthi University ezibalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashe Chinyemba, loThatiwa Chiphunza zisekwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilip C. Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele, njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi u-Aquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Philip C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelela ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezilokuyenza ngento eze international law and the rights of stateless persons. Ukuthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani endabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Guthi University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe, for you to come to Washington DC and ube part of Philip C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza nge-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama stateless persons, abantu who do not belong to any national, abangelandawo lapho esingathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Guthi University ezisemelika emncintiswaneni wePhilip C. Jessup International Law Moot Court. Ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqhakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi yisikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona, ukufela izono zethu njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi significance holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe? Sizokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu
amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona ukuthi thina njengabantu sasiyizona, kodwa uJesu wabuya ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela esingathi holistically.
Ye, masikhangela siyabona abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelana abantu ngesikhathi lesi?
Umbuzo omuhle lo sibili. Kule ndawo esijeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama food parcels kade sibenge ngaba ku conference a word of life kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni achiyeneyo a word of life ukuthi basizakale njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference at least they managed to get a meal bathole lunch kodwa izinto esizibonayo ema church amabandleni achiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezijeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo
ye phosa lokugcina baba sizwe ukuthi uthini amazwi akho okugcina khonawo
hayi amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo
Lo ngumfundisi Trevor Masuku unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhubele lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePasika
iPasika ikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli siyakhomba njalo ukuphakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde igazi leliyanala lisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe u-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi kwamaGibhithe kungekho nangokufundisa u-Israyeli amandla kankulunkulu ngokwahlulela isifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe phakazela ukuthembeka kukankulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephengizabuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula ukuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise sase kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aaron esithi Mosi lo-Aaron sathana abantwana bakwa-Israyeli lenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova nase sibuya ngapha kuJesu lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini laba bakholwa nguye ukuthi bakhululeke ukuthi bakhonze uJehova bakhululwe emandleni esono akhulule ekugcilazweni emandleni obunyama akhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna abe yikho khona
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa icingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni izakhamizi zesilonkwe Echolocho esigabeni seMathebelele North ziphumele umcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa okwamanje zithi ziqhubeka kuhle osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi ukubika uAnastasia Ndlovu
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyati uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Khathesi sile yenkukhu esangena kuasikhulume basincedisa kuqalisa bathenga esincedisile so saqhubeka lokho esihamba ngakho. Bagcina sebesitshiya laphana silokuncinyane so sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu isikhupha khona lokho okuncinyane esilapho so silazo asikakhuli nje kwakhathesi kodwa silazo sezingathengwa kufikelisa siyabe sifisa nje ukuthi ngabe iyathi qhuzumbijana ezandleni ufitshane
Esinye isakhamuzi seCholocho unkosikazi ethancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balichumi lambili kuhlelo lolu njalo luyabasiza kakhulu emakhaya
Le nkukhu ama-broilers iwasincedisayo njengabo mama lohlelo lwabo mama lalo kuphela sange ngasimo mama kodwa yebo khona pho kulolohlelo kathesi sathenga izibuthwani sisi uJanuary bese khambisa abantwana lani sathenga izingu 25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwanto sisifike siyathengisa isibilizuzo sibekwa kwi-extra kwethu laphana
esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-ward 7 esiyabalandela village endawana line echolocho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu
iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasasebancane abavana abasakhulayo iyasikabile mali enengi ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhitshini siyathengi imiganu yethu la udisplay ekhabothini okuthi la abavana ma befika babona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona iqale last year iproject yethu so far sithengelele imiganu
Izakhamizi zecholocho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lobuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayilatshwanga lapho-ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba le mali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu Sifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha ngazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakongwenya labakwendebele ukuthi bathwale umzimba nabo bawuse eJombe kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo baba Mabhena, akusitshela ukuthi isidumbu sika Moses thwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli vingi njengoba bekuyiholiday yePasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume e-consulate yaseZimbabwe njengoba kungama-holiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachasiswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphuma nxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abe-Kings and Queens njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha e-South Africa ukuthi zibe lama-policies ngo-Kings and Queens. Uwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana lalesi esehlele abakongwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. Kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika i-2 billion US dollars yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ibridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task yamangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazama ukuthi balungise ngoba i-bridge leli liqakathekile kakhulu njalo leyandawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu kumele kujahwe.
So abantu bakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni kodwa-ke lokho esisinile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele iyedeliva some ayikahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela nithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Ye, siyabona njalo-ke nxa sikhangele edala legongorosi kukhanya ngazani kuloku phikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden abeyazikhulumela akula mali kambe kuyadiwani khonokho.
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo badube so yonke into lapha emelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo ekhampeni. Yonke into akuselanto ongayenza engakhangelwa ngamehlo ekhampeni. Kufana khona lokho ingozi yona le ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku laze lifika esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo epolitics.
Ukuthi vele sokehlela kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni eselifike kuso.
Lo ngumnumzana Washington Jamela isizalwane yeseZimbabwe esilandela izombo sazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Achono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda lowe SANPF wathi yena akula opposition ezimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazwakala. ZANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe loba nini ihlezi iriga ngitsho ngoba iZANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter uyasupporter into enhle usupporter i-development akutho ukuthi kumele ube yi-card carrying member yeparty ukuze uyeyifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela card leparty. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utshengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections? Ngoba yona ilama card carrying members, amasela abahola kuZANPF, abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayila ma-supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okwaye kuriga kuphela.
Hayi, khona siyakubona ukwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabochivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwalo kalilamali kati bayithathaphi bona le mali? Abantu behlupheka elizweni sekunikezwa ama-individuals bani? Abantu asebebhenefita ngabantu abalutshwane. Imillion is too much, le mali. Just $1 million. US dollars. Bayithatha phi imali engaka? Abantu behlupheke elizweni. Hayi, kodwa le into eyenzakala elizweni lakithi izwisa ubuhlungu kakhulu mani.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7, salibonani. Hayi madoda, mna ngagwa kachiye, kachiye. Ilizwe lethu selingeli yokuyangcwaba abantu. Abantu sebehlala kwamanye amazwe. Bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela. So lilizwe bani lolelo? Hayi, lo muntu lo kachiye, please. Ngani kuthiwa kukhona abaseduzela-ke bamtshela ukuthi hayi kachiye kachiye sokumehlulile lokho sokumehlulile impela kachiyane lakho lokumnyanga kwasehlulekile leyo lezano yakho abachiyane lakho lizwe lethu selingamarenkenya shua haya nasesidiniwe shua ngalubaba lo haya hayi hahambe lo baba kachiye
siyalibingelela basakazi bethu abathandekayo sibona khona umkhathe nalesikubo bantu unzima lobo sikubo Tiba akethi sengukusimangalisa kathi manje ochabangu sebayangabi zona bachithela abantu badlala ngembono yabantu badlala amavoti abantu sebayanga bangasazwakali ngoba basadlala imali abayifumbathiswa izano ngoba banako sokuthula phela abavele phela sibabone phela bacatsheleni manje bacatshele ukuthini sibalindile phela sibone phela ukuthi bayayenzani abayenze phela abantu ababa ababona ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa ngaba kuyenze phela sibalindile
salibonani salibonani kwi-studio 7 ngokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekulendini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasunkamala elupani isigaba lesi nani sicashile kancane and kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga idamu lethu elikhulu alilamanzi lingalamanzi njalo besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho kodwa-ke futhi ufakwa amasola kuyenziwe lamaklebhu enkomo idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigameni somfunkamala ngoba sineproblemu yedamu sike sazama siyaligebha idamu saphazamiseka sitholanga amadoni asitholanga mali idamu lethu eligcwele udaka njalo ichile liselamanzi so sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola inkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizovala indlala yotshani kodwa sicela amanzi kakhulu okhulumayo ngu-Big 5 esigabeni saselupane emasunkamala
Studio 7 wasakazi ngibone uChabangu elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle oChabangu laba bathengisile impela ungena nje indawo yonke ehamba ezifaka hayi futhi lokho kuthiwa nguChabangu lokho hayi kwaseza impela dayisile isizwe sikamthwakazi uChabangu
Studio 7 njani msakazi njani msakazi ndingelele nabalaleli okhulumayo ngungwenya umzandala ngungwenya umzandala lapha edaluwe kubungane ngiyokhulumayo lapha ezingadini hayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela ukuyahlanganyelana nendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho wakuliwa khona
labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona
Studio 7 wasakazi ngibone
Lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukanike sikhangele ebesikhokhela. Ezinye ingcwethe ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hayi ke sikhathi savumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.